uluhlu lwabathintambo bakamgazi lolo lutsha akutshintshanga lutho, kufana nomuntu okhipha amahewu eqhajeni elidala bona lama amahewu amadala awafake eqhajeni elitsha, akuntshintshi lutho ngoba lokhu akwenzileyo kakufaka ukudla ematafuleni abantwana baseZimbabwe, akuvisi imisebenzi, uzavisa nje ube sihlukuluzwa kuphela.
Manje lina njengebandla libona ungani nga enze njani ukuthi kube ngcono, ngoba siyabona ukubana ngabantu abavele besebandleni lakhe laba abakhethileyo, libona ungani kade kungenziwani?
Vela ngakatshintshe uluhlu lakhe lawutshintshe lutho, thina sokufuna njengebandla le-MDC-nyeni ukuthi ngabona ukuthi xa sisiya kukhetho i-voters roll ilungisiwe ukuthi sikhankase kuma-TV kukhona abantu bahambe bayavota, abantu bangahlukuluzwa, abantu bangatshaywa. Njalo kathi njengoba yena engiyihulumende umgabe namafelakhe kabavule emsebenzi, abantu bahambe emsebenzi. Konke lokhu abakwenzayo vele kakuphathisi lutho kuleli lizwe, ungalokhu sisithi imbuya ngoluphi.
Siyabona ukubana isikhundla sikamnumzana Jonathan Moyo obe ngumphathintambo wezokwethulwa kwembiko sikhanya singaphiwanga muntu, kuthiwa lo khona ngophetheyo nje kuphela. Lingathini lina nxa libona khona okusenza
lokho kutsho ukuthi khona sivele sebebopha izikeyi ukuthi immunity information ihle? Mina ngokucabanga kwami ngibona kanjani bafuna ukuyifaka ibe yi-committee ayakhe yena umgabi ibe yi-committee yakhe immunity of information, okutsho ukuthi vele abakutshoyo lapha ukuthi vele abafuna omunye umuntu ezothisi ngaphandle kwabo, kodwa sidinga kuphathisi lo bangaze banikhuva ama-election i-economy kanye vele.